Salamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mphalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Dinoma senza ibusiness, ayi business yangkhona iphansi. Akutshengiseli ukuthi sesisikhathini sokuthi lati sesikukhisimusi singabe sibhoosta ama-business. Imali yangkhona lokhu injalo, lokhu ekuthule. Umumo lokhu njalo akutshintshi lutho. Asikwazi ukuthi sizagwanisa sizaphakama kanjani for ku-2016.
Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo elingakaze libonakale lokhu nxa kukhangelwa iminyaka yangemuva.
Uwehlulekile ukuholisa ama-civil servants ama-bonus, kodwa ke akubahluphi ngisho la kancane ukuthi babuthe leyo mali ekade ingasiza abantu abasebenza kanzima besebenzela abantu ababo. Ukuthi nabo bathole okungaya ethunjini bayayithatha leyo mali bayidle.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF lo mongameli Mgabe bebethe gwaqa esigodlweni sakhe estate house ngolwesibili kudliwa izimnandi kugidwa kujatshulwa. Wayengumdlali weqembu leHighlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe yokuthuthukisa umdlalo wenguqu kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo bengakaze bakubone lokhu nxa kukhangelwa iminyaka yangemuva kungekho nzuzo ekhona kubosomabhizimusi ezigabeni ezehlukeneyo behluleka ukuvakatshela izihlobo labangane ngoba ingekho imali yokwenza lokhu. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abakubhizimusi bavame ukuthola inzuzo eningi ngalesi sikhathi sekhefu uZulu ele mali yokuthenga akufunayo, kodwa bathi akunjalo lonyaka. Unkosazana Siboniso Ndlovu wakwaMadabe eMangwe District ungomunye wabesifazane abaphatheke kwezamabhizimusi epheka lokuthengisa ukudla esewavula indawo yakhe ethiwa Yimnandi Restaurant.
Dinoma senza ibusiness, ayi business yangkhona iphansi. Akutshengiseli ukuthi sesisikhathini sokuthi lati sesikukhisimusi singabe sibhoosta ama-business. Imali yangkhona lokhu injalo, lokhu ekuthule. Umumo lokhu njalo akutshintshi lutho. Asikwazi ukuthi sizagwanisa sizaphakama kanjani for ku-2016. Ngoba sibona ibusiness yangkhona lokhu kulefu. Ayiqansi ukuthi njengokuthi khathe sesikuChristmas kwesijalo ukuphakama khona sikilungiselela umnyaka ka-2016, kodwa umnyaka lo vele hhayi kuyala.
Enkabazwela kho kuyisona leso lapho unkosazana Monitor Ntini waseSikombingo kuward 6 ethi kungakhanyi ukuba kuphakathi kwekhefu lekhisimusi nalo bahatshi.
Egwele umkhathi kawumanga kahle, indlala, izulu kalini kahle, abantu baphambeni abakwazi ukuthi baqesela ngaphi. Njalo akukhanya ukuthi kule khisimisi. Njalo ikhisimisi yakhona kukhanya izaphela ngenxa yenswelo, ngoba abantu even noma kuyikhisimisi sebesebenza ngokuswela ukuthi badlani baphekani. Uyakudale okwakusenziwa amadili, kudliwa, kubizana nobungani. Ukuswela sokwenza abantu behlukane, bangathandani, sokuqede uthando.
Unkosikazi Sithembile Sibanda ngumama odabuka eMangwe koNgwanyana olengane eziyisikhombisa. Laye unkosikazi Sibanda uchazela ikhisimusi yalonyaka njengeyahlukile kule yeminye iminyaka lapho uZulu ayejabula khona ngalesi sikhathi.
Ngendlela engikhangele ngayo isimo esikiso eZimbabwe, nginanzelela ukuthi kulokhu kusehla yonke into, imali lelonyaka inzima ukutholakala. Vele lama programs wonke silawo ayasilela kukho konke emalini. Futhi ngingananzelela ama-civil servants arholayo ibonus yawo. Emabhenki zoqala usile ukulayinelwa imali, imali ayitholakali. Ngiyazibuza nje ukuthi kambe ikhisimusi izaba yinto enjani. Nxa ngikhangele nje ngibona indlala nokuhlupheka kwabantu bezama kumuva bese emakhaya abo.
Bekwehlukile ngesikhathi yena labentanga yakhe besakhula. Unkosikazi Sibanda ethi uyabazwela abakhula kuyona le iminyaka ngoba bengasoke bakuzwisisa lapho kuthiwa kwakujajulwa kakhulu eminyakeni yangemuva.
Thina sisakhula kusukusela kubo 15, 16, 17 kusiya le vele kwasokuyimudi yekhisimusi. Yonke into nje yabisitshintshile. Abantwana babe sebevele bekhangelele okuhle abaza kuthola ama-presents, izigqoko ezintsha, ukudla okumnandi. Yebo kambe kukhona futhi esingakudliyo okukhangelela ukuthi kade singayikho esesikudla ngekhisimusi esingasakutholiyo ngoba singelamali. Opisa kunje abantwana babazi babazwa nje lokho kuthiwa kulophisa ini. So siyakhangela ukuthi imali iyo engikhoyo elizweni abantu bayahlupheka.
Ngalesi sikhathi somnyaka bekusiba iziphithiphithi kudatshula imimango uzule phakathi kwenhambo ukuyabonana lokujabula lezinini labangane kungaba semakhaya loba kwamanye amadolobha. Kodwa lonyaka akunjalo, uZulu eseqakathekisa ukudinga imali yokusebenzisa kokuqakathekileyo okubalisa imali yokuthelela lapho behlala khona ezesikolo sabantwana ukuze lapho zivulwa babe sebezihlawulile kanye lokuba bathole okuya ethunjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sanibonani balaleli lapha ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela. Thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala kudala sazi lina ke ukuthi limise kuphi. Kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle, khisimusi elijukela. Licabange lonke ke ukuthi labo baphuzayo ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo ke. Labo abashayela izimoto ke lani. Qaphelani ukuthi mase lichayela izimoto lingachayela lidakiwe phela ngoba kuyingozi. Kodwa ngisithi kini hayi lidle sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalise nzima sithwalise amagaba avuzayo egoli. Ngowenu ke uBenedict Mhlapo ngisithi hatshi-ke lisale kahle.
Ngesikhathi inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zilubhekise ekhaya ekhefini lekhisimusi, izihambi zonke zikhuthazwa ukuthi zilondoloze impilo yazo leyabanye ngesikhathi zisebenzisa imigwaqo. Kule nkulungwane zabantu abalahlekelwa zimpilo zabo ngalesi sikhathi sekhefu, uBenedict Mhlapo uxoxa lezizalwane zeZimbabwe lezi ngezixwayiso abaphana zona ngalesi sikhathi sekhefu.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ezra Maplanka owenhlanganiso yesebenze e-Migrant Workers Association eJohannesburg uthi umthetho wakuqala ngaleli khefu ikuthi ungawathinti amanzi amponjwana nxa usazi ukuthi uzatshayela imota kumbe ibhasi.
I-advice yokuqala engayinikeza yiyo ukuthi abantu bahambe safely, bayekele imibhuku uphuza bedlulisise ukuvikela ingozi ngoba ikhathi esengisibona kusuba lengozi ezenzakalayo abantu becinga ngasafika ngemakhaya.
Umnumzana Washimabizela laye osebenza kwele South Africa uthi kulabo abalubhekise ekhaya beka amaphapho phansi nxa utshayela ukhumbule ukuthi imota ngayikwazi ukuthi uyinjiva.
Ukusipata into i-right kabi because at times uthola ukuthi abanye bagcina sebephapha sebe even endleleni ma-driver endlela leyana ukuthi uyabona ukuthi ngeke afike lapho aya khona. Sizogcina sihlangana nama-accidents amaningi ugcina ungasafiki lapho kwakumele ufike kona. Abazali bakulindile ekhaya sokugcina kungase-Christmas okuyi-funeral.
Kuzinjiva lezinjivana eziphethe irandi elithi nxa libona idola lilale ngogedla, uMaplanka uthi lingantshintshi imali yenu ezitaladeni.
Abantu abaningi ngokusebenzisa nje ama-cards abo noma le-bank card lapho uyakhona ukuthi u-access usekhaya. Ingoba ungavela usukuphethe imali yakho irandi usuke utshintsha ngale i-rate. Thosana abaningi abashaya kugcina ukuthi abanye baqilakala singazi ukuthi i-rate actually iveke i-rate sikuphi ngoba ngendlela irandi eliwa ngakhona.
UMabizela wengeza ngelithi kuhle umuntu athabe aze abe manzi nte ngekhisimusi kodwa ungadlulisi amalawulo.
Abantu bagcina sebenza into bangamelanga bazenze indaba yokupapa. Njengamantombazana nabafana ama-youth abasakwazi ukuziphatha kahle just because ngelanga liyi-1 iChristmas. Abanye bagcina sebelala bonke, abanye bagcina bamitha ngesikhathi sona leso, abanye bathola umkhuhlane lo ozomtshintshela impilo yakhe yonke.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Farai Goodmo Mudzembwe uthi thenga ukhumbule ukuthi uzavuka ukuphila, wekele ukunatha utshwala sengathi ukuqala ngawe, njalo khumbula ukulungisa izinto ezibulala ilizwe.
advice ngabanikeza yona is simple. Abagcina izimali zabo basebenzise okulengqondo okwaqala okwesibili uma umuntu ephuza akaphuze responsible akhombola ukuthi impilo uyiphila kanye ngakho ke abalondoloza impilo but okukakathekile okunye ngifuna bakwazi ukuthi kumele basukumele balwise i-corruption back eZimbabwe and ilizwe lethu liyawa ngenxa ze-corruption.
Njengoba nje kuvamile ukuthi kumalungiselelo ekhisimusi abantu bathenge sengathi umhlaba uyacina, uMabizela uthi yidla imali yakho kodwa ungakhohlwa indleko zomnyaka ozayo.
Sisebenza umnyaka wonke January up to November for ukusevela uDisemba kuphela. Waste imali eningi lapho sesifikile kuJanuary. Abantwana bafuna ama-school fees, ama-renders ayafuneka. So bizana nomashonisa, umashonisa labana sebekuthathela imali eningi. Kusho ukuthi uzofika kuJune usebenzela imali leyo uyispende ngoDisemba.
Kati kumculo weZimbabwe uzi uthi kungadumi eza kwabamanye amazwe ezindlini zenu ngekhisimusi, likhohle ukuthi labakini abaculi bazihwatshile ingoma ezintsha. Uthi kulabo asebegewukile umuntu osezithi ubuya kwaZulu yena dabuka kosikobokhobo, kondakini wekele ukuminya abanikazi bendawo ngesikhathi befuna ukuzijabulela.
Uma ngishiye indoda ezongena edolobheni elikhulu lokubulawayo ngiyafisa noma ukuzwa lolohleko lomnandi bezintombi zaseBethlehem. Ngirasa ngibhesulu upstairs 199 floor by this JK Music Production.
Imele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Yithi sayona isiluza amakhilo namakhilogram ngokuhamba zila sithandaza labagulayo nabahluphekayo. Hold! Shama rengo my best friend wara.
Omele langa ngambe ngoza usabonaka ni kule ndawo ntombi yami wendele fina. Slice up baby wendele fina.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF lomongameli Mgabe bebethe gwaqa esigodlweni sakhe iState House ngolwesibili kudliwa izimnandi kugidwa kutshatshulwa. Kodwa abamabandla aphikisayo kunye loZulu Mathupha bathandabuza ukuthi kungenziwa idili ngesikhathi ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu obokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazi womnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Ngiyabona ukuthi akukhona ningele eZimbabwe labantu abangakhiphi kakhulu ngabantu beZimbabwe kodwa abantu abayihlupha ngokuthi abantu bethathi yabela phapha njani. Lapho sikhuluma kanje ngesipho lethu edilini sisayiswe ukubana abasizi-7 ayo aholi losipho lebhonasi edalwe sesimangala ngaso sisize ukuthi upresident welizwe Mgabe kalebana aphathe isizwe sonke labasizi-7 bahole ukwezinakuthi nalo ezinkulu ezihabekayo ezisika. Lokho kuyadengisa ukuthi silababusi abale-wrong priority abafisa ukuthi bathabise bonabo bantu abayizikhokhwanade zabo kodwa bengelandaba nabanye abantu abaphila elizweni. Nezindlela umnotho walelizwe kwegcine kuzaphila nzima ukuzovuke ngoba silabantu wasekusenda and ngokukanazelela amazibabheni ngiyavery deep about ukuthi bakukhombena lokho sikwazi ukubana kuyadengisa ukubana hhayi uhulumende uselizwe ithathi nabantu besingakuthi.
Wena-ke mnumzana Mkhwananzi uthini ngalokho?
Ube hamba ngilahlekela uSibindi kokunye engingamdobhi kahle inhlamvu zamagama akhe. Kodwa ke ithi ngithi mina ke akumangalisi ukuthi abantu bezanu uhulumende wezanu wenza izinto ezinjengalezi ngoba bona bevele benguhulumende wamagovu. Amagovu lawana angasela mzwa ngedwa angaselayo unembeza abangadla nje noma intandane zibhekile. Abantu bezanu uhulumende wezanu siyazi ukuthi uwehlulekile ukuholisa ama-7 sama-bonus. Kodwa ke akubahluphi ngisho la kancane ukuthi babuthele imali ekade ingasiza abantu abasebenza kanzima besebenzela abantu ababo ukuthi nabo bathole okungaya ethunjini. Bayayithatha leyo mali bayidle. Sike sabona futhi kunsukwane ezedluleyo begibela amabhanoyi besiya eVictoria Falls lapho kade benomhlangano wabo wezanu la kwabachithe khona izimali ezinkulu. Yikho engizama ukuthi ngamafishane ukuthi laba zinswabanda ezingena esimini zishaye ziphintithe zingenayo ngisho umzwange dokuthi abanikazi bensimu bazosala besidlani.
Kodwa mnumzana Mkhwananzi, sizwa lapha abanye besithi imali le esetshenziweyo kaso mali yesizwe ikhitshwe yibo abantu bezanu, ungathini wena lo?
Izanu njengokuyazi kwethu indlela eqhuba ngayo, awukho umahluko phakathi kwezanu lohulumende. Konke nje kusuke kube yinto eyinhlanganisela. Uma bethi bona imali akusiyo yesizwe, akusiyo yelizwe, ngeyabo ezanwa, lokho kibo kithi thina akusho lutho, ngoba siyakubona ngaso sonke isikhathi amankampani angakahulumende ayanikela ngezimali enika ibandla lezanu, ngoba vele khokhelwe ngabantu bezanu ababe bebonga ukuphiwa lezo sikhundla. Ngoba uma bengasakwenzanga lokho basuke balahlekelwe yileyo msebenzi. Siyabona lapha mamhlazana kuyilanga lokuzalwa lika mongameli, bayakhipha ama-statement bayafake e-newspaper esikwazi ukuthi bawakhokhele ngemali enkulu. Konke khona lokhu kukhomba ukuthi umahluko phakathi kwebandla elibusayo nohulumende awukho. Okwenziwa izanu kwenziwe nguhulumende, okwenziwe nguhulumende kwenziwe izanu kwenzela izanu.
Bakhona abathi bakhona abezanu PF abathi bona abantu bengasoli ukubuthana lokho kwenziweyo ngoba imali esetshenziweyo ngephuma ezambeni zabo. Wena uthini ngalo?
Okokuqala kumele sihambele abantu asebeyizwe ngaphana. Kucacile ukuthi bekulama-legislators, bekulama-cabinet ministers, bonibo bantu kusegcekile ukuthi leyo mali ayiphuma ezambeni zabo. Kuyimali abayiholileyo behola emalini yesizwe ebhadale ngabani ngetaxi yabo. Phezu kwalokho futhi, nanxa kuyikuthi kungathiwa yimali ephuma ezambeni zabo, lento efuna siyinanzelela ikuthi nxa i-ZANU-PF iyimpower, ayibusi abantu be-ZANU-PF, kufanele inakekele abantu beZimbabwe bonke. So ke ngase sizagcina bethi hayi imali iphuma ezambeni zethu, kodwa silentandane ezifayo, silabantu silabaswelakazi abalambileyo, silabantu aba-homeless, silamavendors adinyiswa zona insuku esehlile ukuthi athole indawo zokuthengisela. Umuntu ayekhulume ukuthi amase sina imali ephuma ezambeni zabo, kusegcekeni ukuthi silabantu abasibusayo abangelandaba lathi abalokugova abazikhangelayo kwenza kodwa ende kulosisa ukuthi sibuswa abantu abanjengalabo.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphatha amandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Elingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sithi thina asihluzeni bomama, sikhangela ukuthi abantu balinanza njani ikhefu lekhisimusi lo nyaka, ikakhulu omama abayinsika yemuli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphatha amandla zakwele Belgium zithi umnumzana Abodolfi C oleminyaka engamachumi amathathu yokuzala oyisizalwane salelo lizwe obotshwe ngolwesibili umiswe phambi komthethwandaba namhlanje, esetheswa icala lokuba ngomunye wamalunga amaqembu abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abahlasela eParis kwele France mhlaka 13 Lwezi. Iziphatha amandla zakwele Brazil zikhathazekile ngenani elikhulu labantwana abazelwe belamakhanda amancane belomkhuhlane obizwa ngokuthi microcephaly abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2400. Abangamachumi phose amathathu 29 balaba abantwana babikwa sebefile ngomkhuhlane obangelwa ligcikwane lithwalwa imiyane.
Thank you.
Igama lami nguMark Peter Ntambe, ngilifisela uKhisimusi olijukela lomnyaka omutsha olokuthula. Ngesikhathi sekhefu kanje, masingakhohlwa ukuhlephunelana okulutshane esingabe silakho labaswelayo kunye lentandane endaweni esihleli kizo.
Inani labeZimbabwe elisebenzisa umngcele weplumtree liphungukile okumangalisayo ngesikhathi iningi lingena elizweni lilanda ikhefu leKhisimusi. Kodwa loba nje kunjalo izethekeli zithi azithokoziswa indlela eziphuziswa ngayo ngenxa yokuhanjiswa emahofisini atshiyeneyo uma bebhadala umthelo wezimota kanye lempahla abayithengileyo. Intatheli zendaba yethu Martin Ngwenya uzithole ephakathi komhlambi lo obe uthukuthele ngoncedo abalutholayo.
Uma kuqathaniswa leminye iminyaka umngcele weplumtree kade othule ngesikhathi iningi lingena eZimbabwe zilanda ikhefu leKhisimusi, noma nje imizila ibe imfitshane, iStudio 7 inazele ukuthi bekuthatha umnyaka ukuthi isihambi siqede ikakhulu ukuhlawula imithelo ocelele eZimbabwe, ucelele leBotswana, bekule nguquko ngoba imizila ihamba ngesiphangiphangi. Kodwa bekunganjalo eZimbabwe lapho iningi beliqeda amahola amabili kusiya kwamathathu ukuthola uncedo. UJoseph Ndlovu uthi uhulumende kumele azame ukuguqula izenzo zakhe ngoba kula goxotsha izivakashi eziletha imali yamanye amazwe ekhandelwe amehlo abomvu.
Yeah, it is disappointing because if you look at it, look at issues this way. Imali engena elizweni ilethwa ngalaba bantu imali eningi. So kumele sibaphathe kubi, kumele sibaphathe kahle, sibone ukuthi siyenelise ukuthi bengene masinya elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende kumele abe lendawo yinye lapho okuhlawulwa khona umthelo wezimoto kanye lempahla, hatshi isiphithiphithi esitholakalayo.
Akuqakathekile ongezwa nguhulumende ukuthi kudalwe indawo eyodwa lapho abantu abangahlawula khona, lapho esithi ngathi khona it's a one stop shop, lapho ukuthi into ze customs, indaba ze okuhlawulwa kwezimoto kwenziwe endaweni eyodwa, hatshi ukuthi umuntu aline ngapha abuya line ngale. Lokho kuphosisa abantu esikhathi befuna uhamba.
Kusenjalo amaloli lamaloli kahulumende weBotswana bechitha buthumuthumu abangena eBotswana ongekho emthethweni. Amapholisa weBotswana agconwe ngesenzo sokubutha abantu abavele besendleleni yokuya ekhaya bebayihlisa emabhasini bebafaka kumaloli abeyaziwa ngokuthi ngamagumbagumba. Unkosazana Siphiwe Sidanile ungomunye ongaboni isizathu sokubopha abeZimbabwe bevele besendleleni yokuya ekhaya.
Akula sizathu ukuthi amapholisa abonipha abantu. Abantu laba sebezivuyelela ekhaya, kanti uhlupho kuyini? Ababekele, asikho isizathu uqiniso.
Kukanti phakathi kwamatshata amnyama amapholisa eZimbabwe ahamba isibanga ekubiseleni isithunzi sabo kulandela indlela aphatha ngayo izethekeli. Lokhu kulandela ukukhonona okubhahileyo ngesiphathi izethekeli ezitholayo ezandleni zamapholisa kakhulu alinda emgwaqweni.
Isiphatho samapholisa this time around siyasithokozisa kakhulu ngoba abazange badimande into eziningi emgwaqweni, ikakhulu lokuthi abazange bachithe isikhathi behlola izimoto, babekhuluma straightforward.
Noma nje ukwethekelela eZimbabwe kulakho ukucunula isihambo kwezinye isikhathi, bekumgceke ukuthi iningi beligcwele injabulo elitshengisela ukuthi ungaze uye eMpumalanga kumbe eNtshonalanga, ekhaya kusekhaya. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisawurongo leBotswana.
Khisimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016. Silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani iKhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona. Thumelani impiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni. iStudio 7 ngeyakho.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu leHighlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe eyokuthuthukisa umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona lekoBulawayo.
Ekhuluma ekupheleni komncintiswano walonyaka wemabaleka under 18 tournament obengumhlonitshwa umama uCecilia Malunga utshayele ihlombe imuli yakomabaleka ngokuzimisela kwayo ukuqoqa imidlalo yabasakhulayo. UMalunga uthi akujwayelekanga ukuba omama basekele obaba nxa befaka imali zabo kwezemidlalo njengalokho kwenziwa komabaleka. Njalo uthi isifiso sakhe ngesokuba eminyakeni elandelayo ibe miningi imidlalo efanayo edolobheni lakoBulawayo.
Lo mama Mrs. Malwaleka ibonye nini bakithi abanjani omama kumayo ukuthi imali iphume esikoleni ngiyathemba abanye abakanyadlali bhola ungapheli kumabaleka kuphela nethi omunye dlalo sibe lekhona yakhe.
Wayengumqeqeshi weqembu layelendaza eminyakeni eyadlulayo uBerry Daka laye ungezelele emazwini kamalunga wathi imisebenzi kamabaleka iyaphathisa ukuthuthukisa umdlalo wenguqu ukucelela abasakhulayo njalo osowabo kumele benze imizamo efanayo.
Umabaleka what he is doing here is setting a very good example.
Kwenza kamabaleka kumzekeliso omuhle kwabanye abadlali bebhola ukuthi labo benze inhlelo ezifananayo ezokuthuthukisa umdlalo wenguqu kwabasakhulayo endaweni esijene abahlala kuzo. Sifisa uNkulunkulu abe laye.
Isiphathamandla senhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo Washington Sithole Chimanda ukhuthaze amaqembu adlala kusigaba saphezulu eseCastle Premier Soccer League ukuba athaphe italenta emidlalweni efana lale ibiqoqwe ngufaka amabaleka.
Lawa lafana ama-under 18s yiwo i-backbone yama-teams zethu naku-Premier. Siyazi abaningi khonapha ku-Highlanders abanye kumakhandleni bazawathatha babangisa kuma-Premier League teams. Coaches, siyabonga, well done, nibonesilibone lapha sikhulisile kakhulu.
Umncintiswano wemabaleka under 18 tournament uqala enyakenye lapho kunqobe khona iqembu le-Highlanders njalo ungenwe ngamaqembu amane athi ele-Chickenini, ele-Makhandeni, ele-Bantu Rovers kanye lele-Highlanders. Lo nyaka inkezo iphakamiswe liqembu le-Makhandeni lona elinqobe le-Highlanders ku-final njalo umncintiswano walo nyaka ubungenwe ngamaqembu ayithoba mune mbili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Yebo kambe balaleli sokuyisikhathi lesa isikhathi lesana sokulibalela imbiko esithola nge-email, Facebook la nge-WhatsApp. Siqale ngalabo abasithumele nge-WhatsApp audio.
Studio 7 ngiyalibingelela ngegama lika Jesu muhle umsebenzeli wenzayo kona ngapha eWashington DC lisicebisa lisithela ngendaba ezinhle ezenzakala elizweni lakwethu. Bakithi izinto zinzima lapha kodwa ntanto ukubulisa abazali bami lapha sengikhuluma ngolimi lwami olwesithonga nanda kujuzika ibazali bangu ibaziwa kubhinga ogiya kumwami sinakoma kundawo yachininga kumakwinyo nanda kujuzika ndende utekwa ngusipha mundike bamba tinguchinkondya amuchembera agwe nkabali mbama nibandara kuba zikali bangu mbaba ndiboni ya zubanze mchea kisimu simu muli seni ya kabotu nikubata we chiliwo mbutara nchichecho ati jatwe mbubobo aba njiko atutikie nchichecho chiliwo tumuli seni obo tukisimu si ndirumbidero go mendichi patide kwa linonchi manigide asi ulindiswe nkulindiswe nkundiza onukundi vedete ulindiswe te ndiriko uno walayo kubusena abwa machamchope darumba mumulise ni obo tukisimu si Zimbabwe yonse ni mumu kwa kwa nchalaga atuende kabo tutwarumba
tarumba roko siyabonga kakhulu kwa manje wothi sikhangele ebesilakho. Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo bengakaze bakubone lokhu nxa kukhangelwe iminyaka yangemuva. Iziphathamandla zebandla lezanu PF lomongameli Mugabe bezithe kugwaqa esigodlweni sakhe State House kudliwa izimnandi kugidwa kujatshulwa yena uZulu ephakathi kobunzima.
owayengumdlali weqembu le-Islanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe yokuthuthukisa umdlalo wenguqu kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande. Lilale silithiya ku-Studio 7 Live Talk.